Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 29 kumfumfu 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibone ngani nje abamabhizinisi bayabizwa lapha besiyayethuselwa kumbe bayancengwa ukuthi bengakhwezi isinkwa, kodwa ke imakethi ke iyetshoyo phela ukuthi isinkwa kufanele sikhwele sifike ngayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana labo somabhizimusi eHarare namuhla bexoxisana ngokusilela kwempahla ezijiyeneyo ezitolo kanye lokudula kwazo.
Lokusimangalisileyo lokusidanisileyo ukuthi ngemva kokukhuluma kwakhe lokho sibone esebotshwa sokuthiwa ureyise esensitive issue ecreata e-inciter i-violence.
Ababili ababotshwe ngolwesihlanu kobulawayo besetheswa icala lokuhlambaza umongameli Mnangagwa abagoqela ilunga lemthwakazi Republic Party bazamiswa enkantolo namuhla. UZulu wakobulawayo wamukela ngenjabulo isithombe senkosi yamaNdebele uLobhengula esizafakwa endaweni yezitolo zesimanjemanje eyakhwayo eGodini Mall. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labo somabhizimusi kanye laba mabhanga eHarare namuhla bekhulumisana ngokusilela kwempahla ezijiyeneyo ezitolo lokutshabalala komnotho welizwe okuqhubekayo. Isikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba uthi uMnangagwa ufuna njalo ukuzwa imbono yabamabhizimusi laba ngenhlelo zikahulumende eziphathelane lokuthuthukiswa komnotho. Umhlangano lo uza ngesikhathi uZulu ethwele nzima ngokuqonga mahlayana kwentengo yezinto ezimqoka empilweni yakhe ezifana lokudla kanye lokusilela kwamafutha ezimota. Olunye udaba olukhangelelwe ukuhlafunwa emhlanganweni lo ngolwamankampani apheka isinkwa, wona afuna ukukhweza intengo yaso isuka kudola elilodwa lamasensi alitshumi isiya kumadola amabili lamasensi angamashumi amabili. Amankampani la ebethe azakhweza intengo yesinkwa ngomgqibelo kodwa asuke avinjwa nguhulumende. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Bengahlangana abaliswa ukuthi abantu behlangane, kodwa ke thina ngokubona kwethu ukuthi akusezeke kuqedeke udubo esikilo njengelizwe. Ngoba nje uhlangana lengxenye kanti ke kulabanye okufanele kubabe khona emhlanganeni enjengayo naleyi, abantu abanjengezisebenzi labo phela kufanele befake imbono yawo. Njalo kufanele abantu bebehlangana singathi ngaphansi kwe-structured arrangement kumbe singathi i-institution engaphumisa nje okubambekayo. Nxa abantu beyahlangana kumbe benatha itiye akusoze kusincede, so besikhangele ukuthi aluba nje uhulumende uthi nxa ebiza imhlangano enje kube imhlangano esinjengabo tripartite negotiating forum okuyavunyelwana khona, kube lezinqumo ke ezizathathwa zilandelwe. Okuhluphayo ngomhlangano wanamhlanje ukuthi ayisiwo wakuqala, So sibone ngani nje abamabhizinisi bayabizwa lapha besiyayethuselwa kumbe bayancengwa ukuthi bengakhwezi isinkwa kodwa ke imakethi ke iyechoyo phela ukuthi isinkwa kufanele sikhwele sifike ngapha. So sibone ngani nje hayi umhlangano nje onjengemhlangano yonke nje edlulileyo kade ebesiyibona nje isenzakala nje ikhetha abanye chiya abanye ngaphandle ayisozakeke iqume lutho kumbe incede ukwesibanga sibona ngani nje hayi umuntu nje obhula umlilo nezandla.
Lina njengehlanganiso yezisebenzi galilalo yini uhlelo lokuhlangana lohulumende?
Asilalo thina besikhangele ukuthi nxa sihlangana lohulumende sihlangana laye ngaphansi kwe-tripartite negotiating forum. Sibone ngani lonke iplatform engasinceda lapha esizaqhuma izinto ezibambekayo ezikwanisa ukuthi sizilandelele. Besingaboni ukuthi sinceda ukuthi siye state house ngakulanto esingayivumelana la lo mkhokheli welizwe sisehofisini yakhe sikubiza sithi umhlangano owani umhlangano njalo. So thina esikukhangelele ukuthi asivuselenini ke ama institutions anjengabo TNF ake anceda ke esikhathini esidlulileyo sibonile ke sikhipha abo kadoma declaration eminyakeni edlulileyo sibonile ke silungisisa ama labor laws eminyakeni edlulileyo yiwo ama structures okufanele ke aluba ayavuselelwa. So akuqakathekanga ke kithi ukuthi singahlangana lo mongameli welizwe sibone ngantho hayi nje ikuqeda ithuba nje akusoza kusincede ngalutho.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abesilisa ababili ababotshwe ngolwesihlanu kobulawayo ngemva kokwethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lokubulala abazali babo ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi bazamiswa emthethwandaba namuhla. Umnumzana Wisdom Mkhwanazi lomnumzana Siphamandla Mafu olilunga lemthwakazi Republic Party babotshwa emhlanganweni wekomishini ecwayisisa ukubulawa kwabantu Libutho ngesikhathi sokhetho eHarare. Ababili laba batshele ikomishini le eLarge City Hall ukuthi abazali babo babulawa ngumnangagwa ngeGugurawundi. Bazamiswa emthethwandaba besetheswa icala lokuhlambaza uMnangagwa. Abanye abathathu ababotshwe labo bakhululwe ngomgqibelo. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo ngalolu daba.
Okokuqala kuyasidanisa ukuthi i-current constitution yelizwe leZimbabwe from section 58 ikhuluma nge-freedom of expression okulilungelo lomuntu wonke welizwe lelo lokuthi nxa elento efuna ukuyikhuluma uyayikhuluma kungela kwenqatshelwa. Bese sinanzelela ukuthi ijaha lakomkhwanazi belikhuluma lokhu ngemva kokuthi i-commission ibimnike amandla okuthi akhulume ngezindlela akhulume lokho okumhluphayo. But okusimangalisileyo lokhu danisileyo ukuthi ngemva kokukhuluma kwakhe lokho sibone esebotshwa sokuthiwa u-raise a sensitive issue creator inciter i-violence. Sase sizibuza ukuthi hawu ngaphambi kokubana i-commission isimphile ithuba lokuthi akhulume lokho kumhluphayo then osokulicala kuyini. Kanti ngakwelinye icele siyakwazi ukuthi uhulumende lowo uhlale kamba manga esithi le yi-new dispensation yithi sibona kungela mehluko lohulumende ka-Robert Mugabe ngoba abantu bethu behlala bebotshelwa ukukhuluma iqiniso.
Kodwa uhulumende kaMnangagwa Moyo uyakwala ukuqathaniswa lohulumende kaMgabe esithi batshiyene kakhulu Phansi kwakhe umnangagwa amalungelo oluntu asehlonitshwa kanti abantu kabasabotshwa nje mahlayana.
Bengifisa ukuthi ngabe ubukhona mfowethu e-Rainbow ubuzobona ukuthi abathiyananga. Abantu bethu bona laba bathe bebotshwa abatshayiwe ngoba besikhona bebetshayelwa phambi kwethu. Yena lo mkhwanazi ngikhuluma nje uvuvukile isandla kuze kube lakathesi bekumele ukuthi aye ku-treatment ku-private doctor kasakwanisanga ukuhamba ngoba bamncitshile ithuba leli kuzofika namhlanje ukuthi ayelatshwa laloba besesenzile i-arrangement yokuthi ahambe ayekwelatshwa. Kanti njalo siphakathi e-Rainbow Hotel phambi kwabo omokhi antele thimba lakhe amasotsha amapholisa abegadlile impopho ephakathi kwabantu. Kutshengisela ukuthi akula kuthula ngezindlela akusoqinisa ukuthi bona bayehlukile. Sicabanga ukuthi bawesi bani uRobert Mugabe ngoba sibona le army isiba involved ezinsenzweni lezi. Khona phakathi e-Rainbow ibikhona i-army kodwa icathe engani ngamapholisa kumbe bengamasivilian kodwa abanye abantu bakhombele ukuthi abantu laba baku-army.
Ubona omohlante libona ngani kubaphathe njani ukuhlukuluzwa kwenu?
Angikholwa ukuthi kubaphathe kubi. Esikucabangayo ukuthi i-team yonke liyana ngabangani behulumende lekhona ekhokhelwa ngumnangagwa ngoba okokuqala bekumele ukuthi bananzelele ukuthi umumo okhona usudinga bona njenge-commission ukuthi baprotect abantu especially sikhangela ijaha lakomkhwanazi ngoba kuthela nxa amapholisa efuna ukumbopha emnyango samtshela ukuthi kabuyele aye ku-commission ayebazisa ukuthi impilo yakhe ayisekho safe sisengozini ngoba kulabantu asuke efuna ukumbopha emnyango. Kodwa-ke ama-CIO abevele sevimbile ama ukuthi omokhante bangenele kujaha leli bamncedise ngokunjalo baphuma bahamba uthi alo wasala ebotshwa. So esikuthoyo ukuthi umokhi ante laye kasimthembi le thimba lakhe. Sicabanga ukuthi thina abalani lokwenza kakhulu lezinto ezihlupha abantu bakithi ngapha emathebeleni langaphandle kokuthi bengabathi ithuba lokuthi bakhulume. Sicabanga ukuthi nje i-commission ezozidlela imali kodwa engeyi kunika uhulumende nalowo i-appointileyo ama-proper recommendations zokuthi izinto kumele zibanje njani especially udaba lombhuqazo le-Gugurawund.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Inhlanganiso ye-Christian Alliance sisungule ikomiti ekhangelane lokulondoloza ukuthula ezansi emaNdebeleni kulandela ukuqhamuka kodlakela eGwanda phakathi kwabemba igolide abakhuluma olimi lwesiNdebele labakhuluma isishona kumaviki asanda kwedlula. Kubika u-Albert Ncube.
Likomiti bikwa izasebenza phansi komanyano mabandla okhola tieneyo owe-Churches Convergence on Peace njalo umsebenzi wayo kunanzelela lapho okungaba le ngxabano ezigabeni ukuze iphume lamaqhinga okuvikela udlakela. La makomiti azasebenza njalo le commission ebona ngokukhumisana omlotha e-National Peace and Reconciliation Commission NPRC. Abakhethwa kungena kule komiti babalisa bengatsha ezijeneyo zikahulumende abenhlanganiso ezizimeleyo abafundisi labanye. Umqondisi we-Christian Alliance u-Reverend Hussein Spanda uthi la makomiti azasiza njalo ekukhumisaneni umlotha ukuze abahlukuluzekayo phambilini bathole uxolo.
Ama-peace committees lawa azakwanisa ukuthi ananzelele nxa kuza kuba lo msindo ezigabeni ukwenzela ukuthi kungalahleki impilo zabantu. Siyakwazi ukuthi into yokuqala eyahlupha abantu ngumbhuqazwe. Indaba leyo mbhuqazwe ye-Gugurawund isilonda esikhona. Siyakwazi ukuba kathesi abantu bayalwa ikakhulu lapha eGwanda emhlukuleni lwe-Matholen North abantu bebelwela igolide, abantu bebelwela umhlabathi.
Lo mhlangano ungene njalo ngukhomishina Leslie Ncube o-NPRC yena othembise uZulu ukuthi ikomishina yakhe izasebenza engelakwesaba kumbe ukuthandabuza ukuze iqede ingxabano ezikhona elizweni.
This is the aspect of truth telling. Thina wayenisitumisa engxa engakukuncike engambijana ithumncedisa ukuzakhuluma iqiniso. Thina kule element yokucohesive ayithemesa ukuzasincedisa ngayo ukuthi wenzeni ubuye neqiniso because we believe ukuthi component of i-truth and is very key and critical. However, when we also move into ama issues ayenjengani issue yombhuqazwe, issue yegugrawundi. It is also central and tropical.
Unkosazana Sithembile Mafu osebenzele ofisini likaSikomithi wezansi yeMandebeleni uthi kubalulekile ukuthi uZulu ahlale ngokuthula ukuze kube lentuthuko elizweni.
Sinama conflicts amaningi esihlangana la. Sinama political conflicts, sinama tribal conflicts, sinama domestic conflicts. Ikho ke uhulumende ubone ukuthi kuqakathekile ukuthi indaba yena lesingaphongiyekele kodwa siyibambe. Ngoba nxa singaqolelana thina njengesizwe vele kuyasithuthukisa, kuyasitshiya kwesinye isibalo. Asebenze nini? Sihlanganise isizwe sakithi kwenzela abantu, ukwenzela ukuthi abantu baqolelane, sisebenze sisiya phambili.
Kuqhamuke udlakela phakathi kwabotsheketsha abakhuluma ulimi lwesiNdebeleni labakhuluma esishona evovo eGwanda kumaviki amabili adlulileyo okudale ukufa komunye kude insiza lakho waqhamuka udlakela olufanayo abantu belelwa umhlabathi. Ikomishina yokukhomisana umlotha ANPRC lebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission iphakathi kokuxwayisisa isisusa salolu dlakela. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Uzulu wakobulawayo wamukele ngenjabulo isithombe senkosi yamaNdebele uLobhengula Khumalo esizamiswa duzane lendawo yamavinkele eyakhwayo eGodini Mall. uLobhengula wabusa phakathi kwaminyaka ka-1845 lo-1894. uLobhengula wayeyindodana yenkosi umzilikazi kaMashobana. Isithombe sakhe sizafana nje lesikamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo esifakwe esitaladeni esikhulu uMain Street koBulawayo eminyakeni esanda kwedlula. Abalwela amalungelo esizwe sikamthwakazi bathi isithombe sikaLobhengula siyisikhumbuzo esikhulu ngemvelaphi yamaNdebele kanye lamasiko awo. Sixhume omunye wabo umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Sokusiya ngokuthi injongo yokubeka leso sithombe senkosi Lobhengula kuyini. Nxa kuyukuthi bakwenza njengalokho esikubonayo kwamanye amazwe okwezinye izizwe ukuthi yikuhlonipha amakhosi or yikuhlonipha inkosi eke yaba khona, nokuzama nje ukuthi abantu kwazakale ukuthi kuke kwaba le nkosi uLobhengula imisebenzi yayo iyanconywa, inconywa hatshi isizukulwana kodwa inconywa nje ngumphakathi wonke jikelele kunye lesizwe. Hayi, lokho siyakwamukela, kuyabe kuyinto enhle sibili.
Bakhona bathi banengi amaqhawe akoBulawayo, amaqhawe eMandebeleni amele ahlonitshwe ngalindlela. Uvumelana labo labo?
Ngivumelana labo kakhulu kakhulu sibili Mfokankomo. Ngigcizelele njalo ukuthi isithombe sikaJoshua Nkomo ngibona ngani zikhona ezinye izithombe or akhona amanye amaqhawe asebenzele isizwe sikamthwakazi, isizwe sohlanga kakhulukazi okwedlula indlela uJoshua Nkomo asebenzele ngayo isizwe. Ngikhuluma hathi ngoba ngimchothoza kodwa ngikhuluma ngikhangele into asenzele yona njengesizwe sohlanga. Ngikhangele abantu abanjengabo Mthandazo Ndemangwenya, ngikhangele abantu abanjengabo Kenneth Ncube, ngikhangele abantu abanjengabo Amos Dlamini. Ngamaqhawe lanokuthi akuthandabuzeki, imisebenzi yabo siyayazi. Ngabantu okumele ukuthi ngasikhuluma nje so balezithombe. Kulabantu ababekhona amaqhawe amandulo, ngikhuluma ngamaqhawe anjengabomhabahaba ukuthi namhlanje singumthwakazi sinje siyaziphenya ngobuthwakazi bethu kodwa imvelaphi yethu kasiyazi abantu kabazwisisi ukuthi kanti umhabahaba yena umkhwananzi umsebenzi wakhe ube nganani ekudaleni sona isizwe sonesi esibuswe yinkosi umzilikazi ngikhuluma ngamaqhawe anjengabomfangileli ngikhuluma ngamaqhawe anjengabogulukudwana balutshwana abantu abaziyo you know amaqhawe esibelayo mandulo okumele ukuthi ngalamhlanje ahlonitshwe ukudlula uRobert Mugabe nangwakhe semaqhawe omgandane uyayibona imzilikazi secondary school yayithiwa imgandane amabhulu amangisi babeyibiza bathi imgandane umgandane akukhulunywa ngaye ngitsho kodwa siye sica ukuthi abantu ade belobuciko obuthakathi izanuse abantu ade belobuciko obunye obuthile obungelani lempucuko lokuthuthukisa uZulu yibo lamhlanje osokuthiwa ngamaqhawe iningi labantu esilabo lamhlanje mvukankomo okukhulunywa ngabo kuthiwa ngamaqhawe sengifisa ukuthi ngakuthi ube kuthenga uSpindi uyaphila umfana nami lamhlanje ubuza khuluma laye uxoxe laye kabanzi ngokujula ngale ndaba ngoba eqinisweni siyakwazi ukuthi iningi labantu abahlonitshwe nguhulumende kaMgabe ngabantu abasebenze kakhulu ukuthi besisele phansi thina njengesizwe sohlanga ngoba ubungeke wathi umuntu esaziyo uhulumende esaziyo mpela ukuthi nguhulumende ongafisiyo ukuthi ngakuthiwa isizwe sohlanga sikhona azongena phakathi kwethu kube labantu abameleyo phakathi kwethu bese kufika ithuba lokuthi uzibani kasekho usesiyahlonitshwa aphakanyiswa afake laphana ngabantu abasebenzele phansi umthwakazi iningi labo abahlonitshwe izano izano kababa uMgabe and company before kodwa amaqhawe silawo amanye aphila ngikhuluma ngamaqhawe njengabo George Mkhwanazi benje ngamaqhawe bayaphila ngikhuluma ngabantu abanjengabo Paul Swela ngamaqhawe bayaphila ngabantu esikwaziyo ukuthi ekuqinisweni isizwe sohlanga basebenzele ngikhuluma ngabokhunta umhlanga ngikhuluma ngabophathisa uphathisa unyaka ngikhuluma ngabo ayanda Khumalo ngamaqhawe esikwaziyo ukuthi phakathi kwethu ekuqinisweni umsebenzi yabo iyedlula imisebenzi eziwe nguJoshua Nkomo for isizwe sikamthwakazi
izithombe lezi ngamanye amazwi singathi ziyimvuselelo ziyayivuselela imbali yesizwe sikamthwakazi
khona kumele kube njalo mfokankomo kodwa umbuzo osimele okumele ukuthi siwubuze ukuthi kambe kuliqinisa na khona nxabe siyafaka isithombe sengqungqulu yemadola bomvu kuhle ngoba labantwana bazasibona isithombe lesi iminyaka leminyaka ezayo babehlala bebuza ukanti ngibanilo betshelwe hayi inkosi yobhengula inkosi yobhengula ngubani njengoba lakathesi kunje khonapha ibhilithani lapho esihlala khona nkomo uyazibona izithombe zabo King Henry uyazibona izithombe zabo King George imbali yabo igcinwe emabhukwini emaphepheni lotshiwe yazogcinwa njalo lakuzithombe manje thina-ke nxakuyukuthi imbali yethu beza uhulumende ezasivumele ukuthi imbali yethu silobe siyifundise abantwabethu njengoba injalo hathi imbali yethu elotshwa ngumuntu esamnqobayo kumbe elotshwa ngumuntu olochuku lathi bese kuthiwa yimbali eqondileyo kumele ukuthi iyefundiswa abantwana ezikolweni uhulumende kasivumele ukuthi imbali yesizwe sohlanga sizilobele thina imbali efundiswa abantwabethu ezikolo ngolobhengula ingqungqulo emadola bomvu yonale efuna ukuthi iyefakwa isithombe sayo ebulawayo molo akube yimbali esizibhalele yona thina ngenkosi yohlanga hathi imbali ebhalwe ngojigwedere sifuna ukuzibhalela thina ngoba imbali abayibhalayo ngesizwe sohlanga izama ukuthi bezitshengisele sengathi bebevele bengabantu ukudlula thina izolo kanti-ke siyakwazi ukuthi iqinisa likhona liyazakala kodwa kabafuni ukuthi imbali eyona emqoka elobuqotho iphumele egcekeni so nxa kuyukuthi uhulumende ezimisele engilethemba lokuthi uhulumende lowo mkhulu uzimisele ukuthi imbali yethu ilotshwe yithi iyefundiswa abantwabethu hatho ukuthi sibe silethelwa imbali imbali yobuthakathi kuthiwa siyeyifundisa abantwabethu kuthiwa yimbali yesizwe sohlanga asikwazi thina lokhuya so silethemba lokuthi imizamo kahulumende yonale yokuthi kube lesithombe senkosi lobhengula izavuselela ukuqakatheka kwalobhengula kithi esaphilayo lamhlanje lakusizukulwane esizayo
umnumzana mqondobanzi magonya ulwela amalungelo abantu besindebeleni kwezemidlalo iqembu le-Triangle United lingene kufinali yenkezo yechibuku izolo ngemva kokunqoba iDynamos nge-2-1 Leli qembu selizanqikilana leli Harare City kumdlalo okudinga ingwele. Sibuze ingcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe ukuthi yiwona amaqembu abekhangelelwe ngabanengi ukuthi aye kufinal.
Ngibone ngathi ayisiwo amaqembu abantu abaningi akade bewakhangelele ukuthi angene kufinal yenkezo le yeJibuku Super Cup. Kodwa mhlawumbe iqembu elilodwa abantu akade bengabe belikhangele iHarare City. Yona leyo evele isenza kakuhle kuyona le inkomitsho uzananzelela ukubana isithethe lenkezo kabili. Phezu kwakhonokho ike yafika kweyinye ifinal ka-2014 lapho eyanqotshwa khona iFC Platinum. Umnyaka nje lapho engazange ifike khona ku-final ngumnyaka ka-2016 lapho yanqotshwa khona kuma-semi-finals. Ngalowo mnyaka lenkezo yathathwa ke inkezi Platinum Stars. Ngokubona kwami-ke iHarare City izabe ikhangelele ukubana ibe yiyo engathatha lenkezo okwesithathu ngoba isiyithathe kabili. Kodwa-ke ibhekana le-triangle leyo-ke eqeqetshwa ngu-Taurai Manguiro yena oyenze kakuhle lo nyaka. Bahlezi kunumber 4 kulokhu njalo uTaurai Manguiro seke wayithatha phambilini lenkezo lapho kade igqiqetsha khona iqembu leli leHarare City. Ngakho-ke asomaqembu abaningi ade bewakhangelele kodwa iHarare City akumangalisi ngoba ivele ihlala isenza kakuhle kulenkezo.
Ku-Premier Soccer League lapha kwenzakalani Hadebe kumaqembu amakhulu ikakhulu ele Dynamos le Highlanders angenwe yini lawa maqembu?
Sizananzelela ukubana iqembu le-Highlanders lona okwakhathi esibathi basazama ukubana bebumbe iqembu elitsha yikho-ke baletha uMadinda Ndlovu lo wakwalidlalela ukuba kube nguye oqeqetshayo. Ngokubona kwami kuningi ngokumele kulungiswe ngamaqembu lawa, lokhu kuyaba ukuthi ngesilungu i-professionalism. Isadingakala ukubana wona amaqembu lawa omabili alungise inhlelo eziletha leyo professionalism. Basuka ke bezame ukuphila ngamagama abo akudala kodwa kuseyikho khonokho. Zananzela ukuthi amaqembu amaningi esilawo kuleague asponswa ngama-companies, kungakho-ke indlela la ma-companies arana ngayo emsebenzini bayazama-ke ukubana bekulethe lasemdlalweni wenguqu sokusiba lalokhu-ke abakuthi i-professionalism. Yikho-ke okunceda wona lawa amaqembu amaningi thina esisuka siwabone ngathi ngamaqembu amancane ngeminyaka kodwa ngendlela abahlela ngayo ama-programs abo okurana ama-clubs abo kusuka kube yindlela ephezulu ebancedayo kakhulu. Lokho-ke kuyaswelakala ngokubona kwami kumaqembu amakhulu wona lawo okuthiwa ngabo-Highlanders, Dynamos, labo-Caps United.
Umuzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo. Umthwalo vele uvuke ukuzigqiba ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana labo somabhizimusi namuhla bexoxisana ngokusilela kwempahla ezitolo kanye lokudula kwazo. Ababili ababotshwe ngolwesihlanu kobulawayo besetheswa icala lokuhlambaza umongameli Mnangagwa abaqoqela ilunga lemthwakazi Republic Party bazamiswa emthethweni laba namuhla. Mthwakazi ikwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngu-half past seven. Okwamanje litshone kuhle, igama nguNtungameli Nkomo.